Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathwele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-29 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalilungelo lokuvota abavotile lamhla kwele South Africa kukhetho olubikwa ngabe Commission Electoral Commission of South Africa luqhutshwe kuhle. AbeZimstats bathi intengo yezinto ehlelwe ngedola leMelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Idale lejuri ngapha kweleMelika liqale lamuhla ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli uMnumzana Donald Trump elokuvala umlomo ontombazana ophila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalilungelo lokuvota abavotile lamuhla kwele South Africa kukhetho lapha iCommission ebona ngokuqutshwa kwalo Electoral Commission of South Africa kanye labanye abakhulumele Studio 7 abathi luqutshwe ngokuthula. Kodwa kube lokukhonona kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukucithwa kwemitshina yokuvota. Esigabeni seLimpopo eseSheko, ezinye izizalwane zikhale ngokuma emzileni okwamahola amane. Omunye walabo abakhale ngokuma isikhathi eside emndwendweni lezi ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-EFF. Yena othi ukuma ukucitshwa lokhu kukhanya kwenzwa ngabomu ukwenzela ukuthi kwengezelelwe ilanga lokuvota. Okuningi ngalokhu asikuzweni kudaba esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Omunye ohlole ukuqhutshwa kwalolu khetho ezumele ngunkosazana Kethiwe Bebe olwela ilungelo loluntu njalo elilunga lemthwakazi Republic Party.
Ngilapha eWitbank lami eMpumalanga province, hayi bengise polling station since ekuseni from as early as u-half 7 abantu besebecalile ukuza kulokuthula amapholisa yebo akhona ayahamba-hamba nje, they are monitoring iphisi IQ yebo amalayini kule ndwendwe sibili bazwile abantu ngobunengi. Kukhanya nje futhi hayi kuhlelekile ngoba nezitulo lapha ngiyazibona ezipreserved for the elderly, the pregnant, the disabled. Kunama tent lapha engingathi like okungama sheds. Ya kunembona ADN ADA la manje nje amabandla atshiyeneyo labe MKN yababona labo banetafula labo lapha. Into eyenzakalayo bathi ba checker ibizo lakho ku list bonke aba bayenza same job whether wena ufuna ukuvotela iDA uyakhona ukuthi uhambe etafuleni le MK uma ufika usiza balaphana ba check ibizo kuphela. Then stage 2 sungena laphana sebe verify iID yakho. So siyangena phakathi sizivotela ke uyi-1. Mina ngibone i-spirit of togetherness. Ngoba amathenti la lamathebulu lawa, they are not campaigning but they are assisting people. So ngunanzelele khonokho into engekho kithi. Bayavota sibili labamhlophe nyababona bayezile ngobunengi, angazi laba sibabiza amathawutha. So nginanzelele ukuthi obhuti laba ngabantu bokuthi abasebenzi but ngelanga le-election namuhla bathole ama-peace job lapha bayabancedisa ukuphakha izimoto bagqoke amabhibha angikhona. EZimbabwe nje isikhathi esiningi nambona ingane abantu abathola ama-peace job nxa kuyisikhathi sokhetho, yibona laba ama-observers. Uyabe vele umuntu ele-profession of some sort.
Umhlali weDurban eyinzalo ye-South Africa usichasisela ngendlela avote ngayo.
ngene ngivote kahle sesobhekana imisebenzi esiqelayo ukuthi sesizoyithola nethemba lokuthi sizoyithola imisebenzi namanzi shota ngawo sizowathola nomgwaqo nogesi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngokungenzakala ngemva kwalolu khetho.
Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45% uthi izoya ufuna ukubambisana naqembu elincane cathangelwa kakhulu i-IFP, iNkatha Freedom Party. Yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi, nayo i-Action SA leka Mashaba noBosa ngenye uRise South Africa namaqembu amasha wonke lawo. Kodwa ingehla kakhulu ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, iDA, umkhonto wesizwe noma iEFF.
Ngemva kwalolu khetho, amalunga edale lephalamende azavotela umholi walo, okwande ukuthi avele kulabo abaningi kuleli dale oza kuba ngumongameli welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Uhlangothi olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yempahla ehlelwe ngedola lakwelemelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Kodwa lolu gatsha luthi ngemali yeZimbabwe esanda kwethulwa iZimbabwe Gold intengo zehlile ngokwedlule kancane okubili ekhulwini 2.4%. Ingcwethi kwezenotho zithi ukwehla kwentengo ngedola lemelika lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho eZimbabwe usesimeni esibi. Zithi njalo azivumelani lombiko wokuthi intengo zehlile ngemali yeZimbabwe ngoba idola lemelika yilo elisetshenziswa kakhulu elizweni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, yena ukhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Abantu bagxothana lentengo abangayenelisiyo yezinto zonke abazidingayo. Abahlangani lemisebenzi, abahlangani lezinto abazenelisayo, bathwele amagabha avuzayo. Balutshwana abantu abavele bethenga zona lezi zinto usuku ngosuku ngoba abaningi vele sebakhohlwa ngazo bengazenelisi, bengenelisi ukulala bedlile, bengenelisi ukuthi badle lokho abakuthandayo, bafundise abantwana baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo.
Nxa ungapha umzekeliso Ncube, izinto ezifana lempuphu, otshukela, osinkwa, izinto ezimqoka empilweni kaZulu zibiza malini?
Kuya ngokuthi kungaphi lapho umuntu abethenga khona, ngokuba intengo yezinto iyahlukana ngezindawo. Kodwa nje nxa sikhuluma ngempuphu, umuntu osedolobheni endaweni lapho kuthiwa kuchiphe khona iyabe yi-$6 ele mali phezulu ngamadola emelika. Ichukela lizabe limchaya i-$3 edlileyo, kusiya ngokuthi ungathi. Kwezinye indawo kuyadula kakhulu okwedlula lokho. Into eqakathekileyo ukuthi sikwazi ukuthi leyo mali abantu vele kabayiholi kabayizuzi. Ukwandisa kukahulumende ukuxoxa ngentengo engakhangela ukuthi abantu vele bayenelisa lezo zinto yini, balemisebenzi yini, kuyaphazamisa ukucabanga elizweni. Into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi kule economy esebenzayo abantu balemisebenzi, balemali yokuthenga ngendlela efaneleyo.
Imali yeziki yona isitholakala kuhle yini, ngoba emalangeni adluleyo ibisilela nje ingatholakali ngemfanelo?
Iziki lokho abantu belizwa ngamahongahonga abaningi vele abakaliboni, labasedolobheni abalazi abakaze balibona, bezwe kukhulunywa ngalo, babone emanyuziphepheni, babone eredweni, bezwe eredweni, babone ku-TV ukuthi kuthiwa kuleziki, kodwa abakahlangani lalo, abakathengi ngalo. Ngakho-ke liseyingxoxo nje ebantwini abaningi. Khona lokhu kuyinkinga kakhulu, ngokuba imali ingabuya ngalindlela kwenza ukuthi abantu balahlekelwe liyithemba kuyo, base becabanga ukuthi kukhona okungalunganga ngaleyo mali, ngokunjalo bangayithembi. Nxa bengasayithembi lahlekelwe amandla, iqiniso ifana lalezi ezidlulileyo. Uhulumende kufanele kulungise khona lokho kungakonakali kakhulu okwedlula lokho, ngokuba ngokuya kwesikhathi kuzabe sekunzima ukuthi kulungiswe. Ingahlala imali ingabonakali, ithenjiswa kodwa ingafika ebantwini.
lo ke ngumnomzana efihlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubeqoqa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezifuya imbuzi njengendlela yokuziphilisa kanye lokulwisana lendubo ezilethwa yikuguquka komkhathi kakhulu endaweni ezivele zingatholi izulu eliningi kakhulu. Omunye wabalimi laba ngunkosikazi Sifiso Sibanda Akbetorwaka oweplazini leBulembe eFort Erickson esabelweni seMatabeleland South. Unkosikazi Akbetorwaka uxoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7 ngokuqakatheka kokufuya imbuzi ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso.
Imbuzi zadalelwa ukuthi ziphile lapho okungayi khona izulu, ngoba lapho okuna khona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo. Njalo kodwa lapho okuna khona kakhulu izulu ziyaphanga zijwayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni ena kakhulu izulu. So ngesithiwa sithi zi-adaptable. Yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lodubo olukhulu ngenxa yokuthi kuloku guquka komumo womkhathi lingathini kibo?
Abalimi babafunde imbuzi abasendaweni engalizulu siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto kumbe singathi umumbu kumbe amabele kumbe ilawuthi lapho zingabe zilungile, amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima nxa kuyukuthi egangela kuphela luphi. Njalo kuhle bakhona ukuthi imbuzi yathi ziyazizela ogabu izihlahla zelezi ezeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe besebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafisi abafundisa ukugcina amazinyane ngoba amazinyane yiwo esithi yi-profit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, zile shortage yenyama yembuzi. Yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edrobheni koBulawayo ungenele bayiphi ibhutshi ufike ukuthi ufuna inyama yembuzi ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize. Njalo abantu bengathi hayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi baye eziphaleni bayethenga imbuzi yonke ephilayo.
Unkosikazi Sifiso Akbetorwaka ngumlimi eplazini leBulembe elise Fort Rickson obesecingweni loTabo kaNcube Studio 7 ekhona le eFort Rickson. Usendleleni yokusila umnumzana Abraham Nkomo wasala esebuhlungwini obukhulu ngemva kokuhlinzwa ngodokotela okungaqondanga kwesinye isibhedlela seHaveron kweleBotswana lapho ayegxotshwe khona ngenxa yokuthi wayengela maphepha amnikeza imvumo yokuba kulelo lizwe. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo seHaveron khona le eBotswana.
Ngemva kokuba umsakazo weStudio 7 usakaze udaba lukaNkomo kwaba losizo olukhulu olwenziwa ngabeZimbabwe abahlala ekhala basebenza emazweni achiyeneyo, uNkomo waba lesilonda esibi kulandela ukuhlinzwa kwakhe kubi ngodokotela ePrincess Marina. Wayekhala ngobuhlungu emathunjini. UNkomo wayengela maphepha ukuhlala kweleBotswana, wakhitshwa esibhedlela besithi abangeke beqhube bemnika imithi ngenxa yesimo sakhe sokuswela amaphepha. Ophathise kakhulu imuli yakoNkomo ngesikhathi somkhuhlane umnumzana Sibusiso Limukani Dube uto wakathesi sokungcono kulabantu abaningi abancedela undoda kulandela ukusakazwa kodaba lakhe umsakazo we Studio 7 kodwa uthi noma nje bathola incwadi ofisini yomeli weZimbabwe leBotswana uthi ayibancedanga kakhulu ngoba esibhedlela belokhu besithi umkomo ngumuntu wangena elizweni ongekho emthethweni
incwadi leyo ikhomba ukuthi aye eZimbabwe hayi ukuthi ancediswe kumbe ini so into nje ukuthi is like itikiti lebhasi nje ukuthi angene ebhasini aye ekhaya yikho sihlangana lapho masifika khona ngale emarina basichingela kuyaliwa nje ngoba somezi ukuthi basibophise futhi ngathi ayili nayo kuyezanele ukucabanga but umuntu lo uyagula ngika kwanzi uhamba eZimbabwe enje so sidlala sihlangana lapho amatikiti ethu wonke nje ahlele ngebhalo ukuthi illegal immigrant so but elali iphepha lona elikhomba yena
udade wabo kaNkomo uNkosikazi Sibongile Ncube uthi noma nje sokulobubelo uhambo lusaselude ngoba kumele ahlinzwe njalo kulungiswe ithumbu elokheli liphumele phandle
asikaphumi ehambweni lolu ekade esifikile lokhe siphakathi kwalo ubhuti lokhe salinde i-operation yesi-2 emarina ukuthi bem-operate then bemlungise kahle belisele ithumbu manje usasebenzisa ibheki lestorm njengamanje nje silinde ukuthi silinde ikhole emarina ukuthi besifonele mbele hambe elungiswa after that asikwazi ukuthi sizama kusiphi istage kumbe kuzabanjani
uNkomo yena osesenelisa ukusihambela ubonge kakhulu abantu ngokwelula izandla bemncedisa ngosizo lwemali lokunye ngesikhathi sokugula kwakhe.
Ngibonge kakhulu kusukusela ekunzimeni lo kade emphakathini wakwabuza uzofika orates isilonda lesiyana ngathi sesihambe kwaze kwafinyelela ukuthi kuhlangane. So kwamanje ngibonge kakhulu iSwane esincedisileyo kwaze kuzofika orates.
Umeli wenhlanganiso eyomdabu yeSpanish Cultural Society, Mnumzana Colin Dumani Mlalazi, uthi njengenhlanganiso yabantu besintwini bawubona kufanele ukuthi baphathise.
Sayisukumela into le, zangena izimali, saphathisa umfana lo, sasiqhatsha umuntu owayemthwala. Amuse sibedlela amthwale amphendukise endlini ngoba umfana lo simo sakhe sasisibi kokuthi hayi anything could have gone wrong lapha
udaba olufana lo likaNkomo luvamile emazweni afana leBotswana kanye kwele South Africa lapho iningi elingela maphepha uhlala emazweni lali incijwa usizo lokwelatsha esibedlela umsekelo womeli weoffice yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi kulabantu abaningi abakhonona ngendaba lezi njalo bazame ukuziphanyeka kuhulumende eBotswana
basasibatshela abantu ukuthi kungaba njalo uhlale ligijime libuye embassy lingabuya lapha embassy silipheni siliphe at least ngobavuma ukuthi singakwenzela i-temporary travel document temporary travel document ana is valid for 6 months so umuntu angavele be-travel document ana sekuba yindlela yokuthi at least ngumuntu ophilayo oyazakalayo esikhathini esiningi esibhedlela laphana baya bengafuni ukuphonga ukwelapha umuntu vele ongelaphepha ongelayo
noma nje kuvame ukuba le mbiko uthele eBotswana leli South Africa alela izalwane zokuza kwelathwa ngenxa yokuswela amaphepha lokhu kukhuzwa njalo nje izinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele ezinye izalwane zeZimbabwe zichapha umngcele ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni awomakhelwane ngenxa yokusilela kokufana lemithi ezibhedlela esisekhaya ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemelika, idale lejuri liqale lamhlanje ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump elokufumbathisa imali engamadola zinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu $130,000 untombazana uphila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Lokhu kulandela ubufakazi obethulwe ngabantu abambalwa abagoqela uStormy ngokwakhe lo wayeligqwetha likamnumzana Donald Trump umnumzana Michael Cohen onguye owanikeza uStormy Daniels imali le labanye. UCohen wavuma ukuthi wasebenzisa imali yakhe ukuze kungaveli ukuthi yayingeyokuvala umlomo kaStormy ukuthi angavezi ukuthi wayayecansini lo Trump. Ekuthoniseni umhleli wephephandaba elithiwa The National Enquirer umnumzana David Pecker kwavela ukuba uTrump wayebhadala intatheli izindaba ukuthi zihlambaze ayencintisana labo kukhetho. Idale lejuri elilabantu abalichumi lambili likhangelelwe ukuhluza amacala angamachumi amathathu lane 34 awetheswa uTrump. Isinqumo sikhangelelwe ukuphuma ngasiphi isikhathi. ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Tim Muringai.
I prosecution yacaca sibili ukuthi kwakuhamba njani and ukuthi why efihla information enjenge ka Stormy Daniels why hamba la yenza izinto ezecansi ngoba sasibona ukuthi ngo 2016 irace yona le presidential race eAmerica between yena lo mama uHillary Clinton yayi tough so ukuthi indaba yona le iphume lamanye ama ala esephumile ngesikhathi sona leso nganto wayengazakwanisa ukungena ukuba nguye oba ngupresident weAmerica so ukufihla yozona lezi ndaba wasebhadala umama yena lo imali zona lezi okungekho emthethweni but i jury ibimele icace ukuthi icala eliyenzwe ngumnumzana Trump yilipi ngoba ma ama receipt la ma confirmations akhona yona lawa ayebhadelayo na unumzana Cohen owayenguye igqwetha lakhe if they were personal notes kwakungela nkinga but yena wakufaka as a business a transaction so yona le imfihlo yenganta imngenisa enkingeni
ngokubona kwakho nqa uTrump engatholakala elecala usekelo lwakhe lungehla kancane na
okwakathesi ukuthi ijury izabona elecala na hayi lokho sesikumelele sonke ngoba siyakwazi ukuthi bazanikwa ithuba lokuthi basebenze yona le indaba namuhla until babuyele either conviction acquittal or i hung jury ikhuluma ngokuthi babe ngakwanisa ukuthi waqila yini i-government or waqamba yini amanga sokala cala
kungasetshenziswa idale lejury ubona ngani bekungaba lomehlo ukona
angiboni nje ngoba siyakwazi ukuthi in American politics ama Republicans vele ahlala lama Republicans ama Democrats ahlala lama Democrats so khonapho ngama 45% umuntu lo muntu le team yakhe but kulabantu abasibakhuluma njengama independents ama independents angkhona singakhangela igroup langkhona ngama suburban women educated women labanye nje abangantu abaphakathi who don't have a party that they follow so khonapho ngama 2-3% i 2-3% yona le engama independents they are not democrats they are not republicans yiyo abayilwelayo so kunganitha kusase khatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu bacabangani
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha kwele Melika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lonkosikazi Phathiwe Ngwenya ongumalayitsha.
Ngumalayitsha ngilayitshe. Impahla ziyemakhaya kakhulu bakithi ngicela isupport abangizwayo umalayitsha umuntu ongumama eyathengisa lami ukudla khona phela obuchini kodwa ayikaphakami kahle nje ibhizinisi yami nje ngizapost emagrupini abantu bakithi abasekhaya abakhona de befisa ukungincedisa hlezi kungasebenza abantu basekhaya kungaba kukhulu ngiqhatha abantu basekhaya especially amantombazane lokuchinda ngapha lase deep suit
singathi ke kulayitsheni lapha ke ulayitshana
abafuna ukulayitsha impahla abangifonela enambeni yami ngingayibiza bangithola ku 0606-0994-3567 inamba yami ngiphuma every month end Blawayo Plumtree kwaMbediba emakomanguba ngivaya Botswana iBhayibheli angithandi ngivaya Botswana nje indlela yami engisebenza
kodwa kunjani wonqebeka yini
ngisaphotwa ngabakhona ngapha babudu basebemazweni abathi sisiphathwe sicela sithengele ukuthi usihambisele ekhaya ayibona bayangisapota kakhulu yibo abangisapota kakhulu ukudlula abalapha lapha abanengakhulu zinengakhulu imoto zinengakhulu kakhulu abantu abalahlekelwa imisebenzi angicabanga ukuthi abalemali zabo ezathi nje ukuphuma umuntu wathenga ibhakhi sithi uzayenza khona lokho okokulayitsha zinenge kakhulu impahla kungathi laba basemazweni laba ngithumayo ayalamba lubani la business ngithanda ukubabonga kakhulu uMarisizo.
Yebo, lawo basemazweni bakuthuma njani?
Kanti kahle abantu bemazweni babanithemba kakhulu angazi why. Ngiyabonga kuloko futhi. Yiba uyathumela kuyimali ukuthi ngicela unjengele ukuthi lokuthi 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 uyihambisele kumza wami kumuhambisele kumamami kumuhambisele endaweni enje. Mina bese ngibiselile isiti yakhe bese sithajana ngendlela nje esithajane ngayo. Kuhamba kanjalo nje.
Ubusasa
njani? Ibuya ngokuthi ufuna ukuphathisa ini. Bazithi nje ufuna ukungiphathisa, ngicela undithengele indlu yami iphelile yokwakha ekhaya. Ngicela uyondithengela ama elpenda enje enje ohlobo lwe ohlobo olunje. Ngenza khona lokho akulokuze ngimtshele kumbe sifonelane ngise builders kumbe ngingaphi lapha engidwele khona ipenda. Ipenda nazi, enameli or iwater paint, wena ufuna iphi color, atsho nje into yakhe nje ayifuna uyithola njengokuba injalo. Imali engaka, okay, mina ngucharge imali engaka.
Asizidube ukubhathisa ke ezokudla lezi zifele emlonyeni. La uyachajwa la.
Ye, angithi ngizomenzela igrocery, uza ngenzela ilist. Ngicela unithengele ukuthi lokuthi lokuthi lokuthi. Ngiyamthathela nje iprice njengoba injalo nje. Nxa kuwukuthi R3.99, uyothola nje kuyi R3.99. Wenze ukuthi okay, ngoba uthengi into ezi-10 imali engaka. Sivumelane kanjalo nje. Mkhambe kuyosidiliva.
Egwanda iyafika?
Hayi egwanda, hayi ibhebhija angiyithandi. Kodwa sengingafika uma ngiyithunyiwe.
Lo ke ngonkosikazi Phathiwe Ngwenya uMalayitsha ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Hello Studio 7. Siyamuzwa uChamisa into azikhulumayo lento azibhalayo kule njini. Amthinki le ndoda le idlayo esisikhasa ukuthola ireporter kwabo Sadak ureporter ubona nathi Sadak ngavuma ukuthi belo lukhetho obuthi eZimbabwe. Sikhathele nento zikaChamisa lezi so that everyone uyethona betshintsha ama t-shirt betshintsha amabizo eparty betshintshane. Sikhathele nento zikaChamisa kahambe okwenzela yibo lokhu eyarale le nothi la. Kanti lathi kuqinisa amabandla akithi ngapha omthwakazi for MRP. Ungalaleli even amadoda angkhona omdenda silumo ngabantu abakhuluma into ezihlala enhliziyweni amadoda ezimini. Akhuluma into ezihlala into okhuluma iqiniso elipheleleyo sibili. Ngoba kwabo Chamisa ukuthi umuntu enginjini ngakhonkota phandle ugijima uthi abanye nomngena endlini uvala umnyango. Injani nxa sihambe bese zophuma ethi abenkwazi vitha sezililumo okwangakhona ukukhathele nento zabo Chamisa lezi.
Studio 7, Studio 7, hello. Ya, ke sikhuza umhlola. Lo simuzo ethi izindula zakithi zosekumele zibambe uhlelo kulala abantu kangaka ngemva kwalokho bese kuthiwa uselungise imali. Leyo mali wayengazange alungise ngayo iZimbabwe ayekele ukubulala abantu. Khangelani manje wakhipha izipho. Akheleyo ayikho injalo kayisebenzi all over bonakala emaphepheni ebhadala abantu bonakala ebala ama dollars yasemelika ebhadala abantu president ifanele bonakala iphethe imali ngezandla that's a president bakithi singavumi ukubuswa isipuku lesi isipuku asihambe sokubukela kiwe Zambia zindula zakithi la kwenza khonoko sina si MRP sazoyiqala phansi
uChamisa abantu azayilungisa ebamshane lale Sadak ngoba le Sadak le lokho kuyizana izami le nazama ukuthi kayi mezibaphe ivikelwa yiyo le ANC iANC le ilokhu kuyizana uma kungaphuma le ANC kume lamaya ama ruling party akusadakileyo isadakileyo ibe lama opposition party khona lapho kuyaphuma kuqala khona ukuba lulu ukuthi kukhitshwe lezana ngoba lezana le ivikelwa yiwo lawo ANC so akula nto ezalunga la edlule usesilabo abantu abathendezela ukuthi ANC le iphume manje amathuba okuthi izana la iphuma besekhona ngoba edlule usesilabo le mgrukudi yabo ANC la izana la ngeke iphume yashari kusenkani kuphela ama opposition party angeke akuvumele ukuthi iZANU PF lokhu ichanase eZimbabwe abantu babefidwa ngamazwi abo bazokuyala lokhu izophuma le ZANU le ithanda ingathandi ngabala ama opposition kuSadak ngiyabonga uMasenga lakho obulawa ephumule kwedoctis i-ANC lobe ngarichi buyele iyaqhubeka inaka izidingo zabantu bayo ibanikeza izindlu zokuhlala ibanikeza 350 imali ukuthi bathenge igosa abangasebenziyo.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lezo ke yizo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthumela isicelo sokuthi silithumele inhlelo zethu nsuku zonke. Hayi, isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sonke. Igama lami nguChris Gandhi, asidubane njalo kusasa sikhathi sini.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.